So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 yesonto mhla ka 24 kumbimbi 2024 mokepstube. Endaba zethu lamhlanje.
Ufuna ukuya contesta angene kula by-election uyayazi leadership ye-CCC. Ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha.
Ibandla le-CCC lithi selilungiselela ukungena kukhetho lwama-by-elections futhi lifuna abantu qobo lwabo abakubandla leli.
Wa Democratic Party elandela ukubana khona wonke umuntu lelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona into ezinjalo.
Eleza no-PF lithi selilungiselele ukungena kokhetho lolu. Kulesi zalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethule nezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Ibandla le-CCC lithi lilungiselela ukungena kukhetho lwama-by-elections. Elezanu-PF lenze ukhetho lwama-primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedala lepalamende ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsai Mahere e-Mount Pleasant, loMnumzana Rusty Macam e-Harare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Chamisa wachia ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
I-leadership iyakhulumisana lezakhamizi zeHarare ukuthi what's the way forward, but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basapotwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena kunomination court ngebandla ele-CCC. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, siyabona njalo kula abanye abathi balokho beyi-CCC abakhokhelwa nguJameson Mutimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njani njayelo, i-CCC i-1 ofuna ukuya contesta angene kula ma-by-election uyayazi leadership ye-CCC. Ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha. Whether uyabe winile kumbe uyabe ngenile engakawini sizamkhipha ngani, ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla. Sikwenzile lokho izolo, sizakwenza futhi lamhla, sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo, badlalise izimali zabo, badlalise lamandla abo, bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le-leadership abafuna ukungena, ngoba into yabantu, sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asuke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, singathi kulabanye vele abathi hayi lina lizimele lani lenze okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kubhe. So asazi ukuthi liyakwenza njani kolo.
ilizwe lilemthetho, ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto okwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable. Lakhona kuma spaces ethu khona apha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho othini. Lizakhumbula ukuthi ibala leli lithi ibizwe lithi TCCC sale register like any other organization. So akulona muntu ozavunyelwa sisiyaphambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenze lona ngokwalo. So lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho.
Umnumzana Sengezo Cabangu ngozithi unobhala jikelele we-CCC asinelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo kucelele i-CCC likhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Umnumzana Promise Mkhonazi isikhumele isecelelele ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Christopher Mtsangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphange. Sixoxe lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lephalamende ukuze sizwe ngokuqakatheka kwama-by elections.
Uhlelo lwama-primary election luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa yi-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalo lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ubana kuwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona ento ezinjalo.
Bona phela kwesinye isikhathi uze kubantu besithi hayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha ukungena nje kunjalo.
Phela anti yabona empilweni bakhona abantu abanokuthiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu bonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe kumbe usebenza kuhle nabantu uphila kuhle nabantu kodwa ngaso ufike into enjalo enyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP umbe ukhansela uzabona omunye laye umuntu efunga ukubuya la isimo ngaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi ningivoteli andabona. So yikho okusho njalo. So kwesinye isikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kula ma-primary uzaninqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asume ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa yokuthi mina ngiphila labantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siphela sonke sithola sonke. So kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ncama abanye abantu bemela bantu bathi ha vele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa khonakhona futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi ha vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota bethi ha vele sewinelwana then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewine selisalela selimangala kathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxenye mhlawumbe ligcubilezelwe kumbe le nto ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithatha i-for granted situation hayi lo umuntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phansi ungasahambe uyavota.
Ye kula khulunkulu yalo ukuthi lingalifuna ukubutha konke phela edale lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho.
Uyabona ukhetho lungabuya kuyinto ehambelana ne-constitution yethu eZimbabwe. So thina njengebandla asuke siyekele ukubana sifilde ama-candidates ekhethweni olungabe luthe lwaphusha lwasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ukuthi siwathathela ngoba anti abona odubo olugcwele engqondweni zabantu yikubona engalumbe ucabanga ukubana iZANU-PF ikhona ekuhlukumezeni abantu kukanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi thina iZANU-PF ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende obexoxela Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zakho leZimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Portia Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleleyo khona ngale kwele Nigeria. Siqophele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo.
okuqala ebecabanga ukuthi une alsa iloke treaty alsa kanti akusi alsa. Last year ngo-December ngiyithuza ka-December wabeseke phatheka kakhulu ke engene umfana lo wahlala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu. Mayifika esibhedlela ke ngale Nigeria mabamcheka udoctor amcheke ukuthi unama-gallstone une-growth futhi. Okay, achekwe ke and then kube indaba yokuthi kumele enze i-operation and then udoctor athi kumele akhiphe ile zinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube ne-operation ke iphasi operation yakhona and then ke after udoctor makathatha lokhu kuphumile la esiswini i-growth leyo ayiselebhu athiyo i-checka ukuthi ngabe yini athole ukuthi no i-cancer athole ukuthi une-colon cancer cancer yesisu yamathumbu so ke sike ebambekile ngoJanuwari until ngoDisemba until now. So iNigeria njengoba iphatheke kanje ithole ukuthi une-cancer eNigeria futhi everything it's money. Medication it's money, ikhimo abantu be-cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo. So ikhimo it's money, like everything imali. So ngithe uma ngithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye. Uma ngithi ngiyabheka futhi ipokoto lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silololo I'm unemployed angisebenzi.
Yeah, manje ucela ukuthi abantu bayenze njani? Bakuncede njani ma?
Bengicela ukuthi abantu bangincede nge-financially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye usisiwami azothola i-treatment ngapha e-South Africa for free. Ngizokhona ukuthi ngimnakekele futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nale ndoda yakhe akatholi usizo lutho. Sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali emfana lo naye akamanga kahle esikhwameni. So bengicela ukuthi abantu bangincede ukuthi ngibuyise usisi wami.
Ye lapho udinga ithikithi?
Ngidinga ithikithi bhuti wami, ngidinga ithikithi lokuthi abuye. Ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi. Bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi indawo into enjalo nje.
Cela usinike inombolo zakho
0847704202.
Yeah, iphinde njalo ma
0847704202.
Unkosazana Sifongile Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Siyongena kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esiKristu ule Palm Sunday, uPapa uBenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane. Abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalwekwaja ababathumba ngeviki ephelileyo. Le Russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule Ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamahlumi amathathu 132 ngamalwekwaja duzane leMoscow. Kwa isikati seza masigo.
Zinana masigo. Mlo baba mkuu.
Lamta mkuka lomnunza na mbuso ngwenya. Ingweti weza masigo esintu. Lamta ke isikangele utabo. Kwa teke akulu. Ule tulue umonga meli emaso mnanga kwa oti. Mkuku wake wae shala kumzilikazi kama chobani. Kata lapo kene shala lope ngula. Kutubandu abu zimbu zemne kutu ati kona nga wa shala kona ngale. Kambe kachiyangu mtu wana, kachiyangu kufisi zukulwane. Wapo ngubuyela nji. Yes, tinga wange nige unu kwetu. Lomnuza na umbuso mkwe nyasa kesi zuge umu kameli emaso mnanga kwa. Yesu tule ama kuzu yake, kuntateli zindaba. Kuna ngale pupu, okubule kuna ke ipupu Beckfield Memorial Museum.
Because ask a young child from Chief Chief who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengu. The king Zilikazi then changed the name of my great grandfather Mpanzure to Mubengu.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esikolweni sikaMzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo esakhe sasenza komapanzure.
Ye, lawo yamazwi kamongameli emasonanga kho. Ye, ubona njani khona okhulunywa ngumongameli?
Yebo kambe bengiyilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngicimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamaqhawe akithi ayezimisele ukuvikela isizwe. Ase ngizwa ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombizwa ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika encane emzini wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona okuthe mayesekhulile waba ngumunye wamabutho eseyilibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkhonto ngoba lento iqala ikhulunywa ngisho naye isekela mongameli ubaba kuthi wenda kuthiwa waphosa umkhonto wahamba about 60 meters okwakuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo okwakuqala ikuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uTshaka okuyiyo engathi ngesilungu yaintroducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma i-asegayi. Manje ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina i-commando re-instruction ukuthi kawuphose lowo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza umkhonto emfitshane.
Ye kodwa ngasinika ukuyikhonapho sibili andisiyakwazi babe senzela ama-horseshoe konkana isondo lebhiza nxabe ihlasela kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa ndikhona ukuphosa umkhonto kwakungakudala ye khonapho ke kodwa kajiyanga yini inzalo khona ngale emandebeleni ngapho ngokuthi phola kuhlunje kumbe wayengavunyelwa lokuthi abe lo mfazi
kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukubeza ukusebenzisa ngakho phela amakhosi akithi adumile ayedume ngokuthi umuntu uma enze ukuqhawa kunjalo bayamklomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovumbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando ukuthi ngenze ukuthi udabuke eZambia abanye bethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isidonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isona okanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa ukuthi uyahlele ukukhuluma kodwa ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kuningi impela ukuthayisana ukukhuluma akhulumayo okunye lakhumbula babudiba ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa ngubuhlupheko odubeko njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudambutho okusho khona ukuthi wanikezwa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa ngubuhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthi imbuzo ngempela asazi njalo noba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe sasasenegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi
lo-ke ngubaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu hayi ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini siqhubekele pambili ngodaba lwethu yebo manje soke isikhathi sezokholo lwesikristu silontukamele komo
siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekanumere numbers ngesilungu elapho esasuka khona kuverse 4 saze siyafika kuverse 8 namhlanje ngithanda ukuthi ungazibalela ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize ngithanda ukubana ngithi mina uhambo yimpilo phakathi kohambo lolu yantamba kwa-Israyeli basuka eGibhithe besiya eKhenani sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose kukangaka isisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakula kudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asifilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga ke yikuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa umuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into engaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yokusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshonela aphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwaisrayeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele ukubana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma ephezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwa-Israyeli sizothiwa uMosi watshelwa ukubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamise amehlo akhe aphonge ukuyikhangela le nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini uyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileyo ukuthi ukwazi ukuthi wena lawe inyoka zakulumhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka leziyasiluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngoba nabantu njengoba ngike ngasho ngathi nxa basebelunywe zinyoka bakhangelana kuMose kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uza kusisiza uyasikhuleke uNkulunkulu ibalathi sisize ebudeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe.
Amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into esiphayo umuntu wesilisa uyakwanisa ukuthola usizo but silawo athiwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhayelela izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela.
Ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole isizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ungahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth balazo izibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingena experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even nakathesi abanye abantu mabe ngikhayele babe phonga ukuthi hayi no, umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no, izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngiyasikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes mangingezwa kuhle isibhedlela angilaso, kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda most time yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa.
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyodwa eyabuya eclinic. By the 6 month mark ikhesasicelebrate uphasesibona sesingida amadoda 100, but kathesi as of kathesi sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abanandelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kusithiwa senginominethiwe and njalo-ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethusa ukuthi lami bangifakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, kushuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngiyenza umsebenzi oqakathekile.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eThemens Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Yes, Tabankulu, Taboka Ncube, sike sizwe zomculo.
Igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGambia. Ngingumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011 njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezu kwe-EP engikuyo ele-4 songs izophuma kungasikudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu ikakhulu ekuvotelweni. Kunamalinki engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha kulinki ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 25503 +27 8485 25503. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyabonga bayani.
Ake se ufisela inhlanhla tatewethu ushayisile kuzwele ulivalise umoya ngenjabulo ngumthembo sithandibayo keeps doing lilale.